Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Ngela kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 nguntungamili nkulu endabeni zethu lamhlanje ibandla le-TRCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Cabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
So we are questioning basuki babanjwa kodwa kazi ukuthi babanjwa ngamandla le namba le ikhunywa isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya ezibhadwa ngapha mase ubuya South Africa ziba into eziye zifaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ababhinde ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha zoludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukhankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo.
Beyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TRCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Sengezo Cabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncintisa kwamalunga e-TRCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Cabangu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutsho ukuthi vele abakuzamayo khona ukuza babekufayela ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathi esingenxa yokuthi okusukume uChabangu but isikhathi sonke lesi bebendawonye. Ungakhangelisisa kahle angazi ukuthi isisi kumbe ama-lawyers ewasebenzisayo ewaphiwa izanu kumbe yibo abazihlulekelayo yini ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze iyitshonisa wese iyenza bakhanye sengani abantu abangacabangiyo ekwenzeni kwabo. Kuzaba nzima ukuthi ikhothi ilahle ithi ama simabili kuzaba nzima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke lo Cabangu bephetshelele uCabangu. So lokhu abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela kona ngani alokuphiliza kakhulu into enzawo ezingazenzayo ngoba lokhu abakwenza nje ukuthi zambusha idlovu ngempama.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu singabona na uCabangu esiba ngumkhokheli welinye cele lebandla le-TRCC.
Angaba umkhokheli webandla le-TRCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulezinzuzo ethize njengomonzora but angake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisuku nombeliphakame. So kungaba khona ukokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi uzabe enguye ozithathayo zalezi mali zephathi. So mna mbona kuthiwa isiyena uCabangu akwenzayo into ayayifuze yenziwe ngama-elders abadala bephathi kwayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uCabangu omunye wabo uhamba labo ngasesiyibonile imfanekiso emilo Chamisa asomuntu okuthi bangaphika ukuthi abamazi. uCabangu usukube njengomuntu ongazange athande indlela amanye ama-comrades akhe ayeza ngayo kufuze ubuliswane ukhulunyiswane njengathi siyayizwa kanguwuzwa nje ukuthi uCabangu bake babangani basondela kuye uCabangu amengele i-GDP yena akubuyikelwe kuma-structures e-MDC alliance kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebiko akufuna kodwa ukuthi angaphakama iqembu lakhe bangana hayi iyaba nje into kamozolo eyokuthi imali kuthi
kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Cabangu sike sabona isibalo sekelo abantu baqala nje ngamunye ngamunye ukungani bayambalekela ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ezama ukuthi ahuke abantu njengoba ubekhala ukuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu ubona ungani singambona yini esiba losekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo
hayi usekelo alukela lokho ngendaba enje ipolitics yeZimbabwe senza abantu babayamazombi yenza abantu bafane yabo tikolochi ukuthi abuthumayele umhlubulu umenzeni bengalokelalela bona njengomuntu wakhe njengoboso wakhe abantu abaningi kupolitics esiyasikutsho kwezindawo ukuthi abantu abaningi sebeyongabondova ngoba lo muntu abamkhonzayo sebemkhonza ukudobekilize senzani abake abantu abangeke bachiya uchamisa balandela uchabango lo uchabango ekhamba ukuqotho ngokuthi isekelo sombuso webandla labo asizange sinandele ngendlela kodwa bona abantu into abalayo ukuthi basebekhonza kuyafana lakathi umlanga wakho uyaphethe uyale kodwa bakhona abantu abamlandelayo besithi hawu baba umlanga wakho yona ngendlela yokuthi ipolitiki yeZimbabwe seyenza abantu babangondova nje baphongulandela ibi behlukuluzwa kanjani balandela angeke abalefoloyi or abalandeli angabahuga uchabango ba abantu abakupolitiki yeZimbabwe baphongulandela umuntu abamkhonzileyo
umnumzana mzaca ngulube uhlaziya ezombusazwe ezimele kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezithiyeneyo zeZimbabwe ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-TCC umfundisi Tafumane Masaya watholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezithoba mnemunye ezinhlanu zingeza kobulawayo uChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana kulakwashe Munsaka
ukukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba lakubona ukubana amabandla wonke as serious kakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama-vice president wonke ayagijima phansi laphezulu ekhankasa siyabona lakho abe-TCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-TCC wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-TCC bethathana kuma-court ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lehlelo into nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu leZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazala nkomoni sengakafiki kuma-election kodwa hatshi ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancinga bakhombisa abantu kakuhle ende kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa
ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe
ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye labo ababe campaigner ngesikhathi sisiya ku-23 August esithi ngama-harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo abe-TCC isikhathi esiningi babekhuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe ngakho-ke abantu begijime bethi hatshi ungcono sihambe khona ku-TCC njengoba umongameli wabo uyanqoba kodwa okwakhathesi sokumgceke ukubana hhayi i-TCC isehlulekile ukubusa leli lizwe okweminyaka elandelayo ngakho-ke abantu sebesithi hhayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama correction sihambe ibandla lezanu PF ubana kube yipheteni umongameli zanu PF MP zanu PF ngakho lokho sizwa silethemba kakhulu elokubana hayi ama election lawa ayawina sebebonile abanye ukubani ibandla ele triple C lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke ikanti babe bambe konapho kuphela abawina khona ngakho ke abantu hatshi sebelungele ukubana bekhulume kakuhle ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo so hayi ibandla lezanu PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December
umnumzana kulakwashe Monsaka isiphatha amandla senhlanganiso esekela ibandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla le-Triple C kukhetho lwelunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dube kuSpanda Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempela sonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili umphathi ntambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe Uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motswaledi. Ukazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotswaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane. Batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamandla abantwana abalabazali abangapha eSouth Africa abangayiyo ekhaya kuholiday so iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali ma iminyaka uphela kumbe amanye amaholiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngabaphathi into enje esuka ibe yiproblem ukuthi lawo bantwana abana ama-passport so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark ngoba iSouth Africa media they are always blowing izinto out of proportion ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe ungezwa eZimbabwe kulo muntu one obulewe sethi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labantu abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi ngamazwe amabi yes abantwana bangaba khona siyake sikubone bangaba kungaba liqiniso kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso plus okwenzakalayo ukuthi labo bantwana ukubuya kwabo abakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngamandla abathunjwanga
siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lonalolo uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu 124 kuphela abacaphe bengelabazali kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla uthini wena ngalokho
ya ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhuluma kuliqiniso le namba leyo ngamanga lekhulunywayo njoba ngitshilo nje phambilini ayise angeke kube namabhasi amayi-10 ukuthi athwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe lama passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyana yikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe of course lizwe lithi lingcolile but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho so kubanjwa amandla bebeabanjwa ngamandla abantwana laba into eyenzakalayo njengoba ngishilo bayeze kuholiday ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya ababuya ngayo so kube unfortunate basuke babanjwa kodwa ukuthi babanjwe ngamandla le namba le kunya isiyo ngiyamanga le ya into ezenzakala ekhaya eZimbabwe ngapha mase ubuya eSouth Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo so hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke leya liqiniso mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje ngabantu abangcolileyo isikhathi sonke
Umnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhatalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7 malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 p.m. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho kuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zwimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Hayi, thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele iAmerika malanga wonke. Izolo ngezi-5 kade ngimamela ugawule yeswele iAmerika ethena iAmerika ngabathakathi. Ubasebenziselani imali yabathakathi ogawule? Bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le? Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phana imali yasi-Amerika. I-Amerika naleyo abayisolayo. Hayi, sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kabantu. Zibomvu inhliziyo, sikhathele. Sikhathele. Pela ngokuthi alengangeni siyahamba alengangeni sibolele engangeni sifele engangeni akunzima lokho okwagidi lokho kanti umbani mpela umuntu ozaze asimele nje khonapha leZimbabwe asikhiphe edakeni lolono isigili.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Siyabezwa othuma labogawule belungela iZANU-PF ogawule bezibe uNkulunkulu uzobona i-America. Kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe. I-America sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki obabamela o-president bangkhona but oMnangagwa bamela amaZimbabwe. Manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa hamba ngendlela yokuthi akulani isebenzi akulani eZimbabwe. Thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokho bedlalisa imali yedwe khona. Into yenzwe i-America right kakhulu. Gawule yekela ukukhulumela uMnangagwa ngamasela lo.
Salibonani basakazi be-Studio 7 ngelela labalaleli. Hayi, ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula kuyafana as long ibandla lakho lisidlizana uPF kuphela vele uyathwaliswa nzima. That is what you chabang usetshenziswa izana abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo chabang lama audio chabang beporonyiswa ngo speaker labo sporti indle Harare lithini ngabo linade liba supporta naliporonyiswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni ibhadalisa abantu lizozothwa sesithela yonke into lokunyathela eZimbabwe uzokubhadalela ngoba bathatha imali eziningi bethenga chicken in lama 10 kg ibeni kabazali bethu. Abazali bethu bahlanya ngezano kathesi ilizwa lisela mali. Akusile ama resources amanenga kakhulu eZimbabwe lapha but imali yakhona idliwa yizano PF. Konke sokufile. Sebezaphuna imali kithi bese safise bekhweza izikulu fees bekhweza ama target bekhweza. Lisafe line lalihlaniswa ngama chicken in lama 10 kg. Ngathi litshela thindi sehlupheke emazweni badala bethu. Ekela nini kurojwa ngama 10 kg empupa abuya kanye sokuza vote. Alizwisisi lokho litshelwa amanga ukuthi le Second Republic livotele izano PF. Lizazodubeka. Kuzowoma izulu lingana amanzi. Ligcine siyathenga amanzi ngama 5000 izaba strong ama donor vele zilonga kuyisanda seZanu PF kabuye eZimbabwe ngoba iZanu PF bayinyanya njengoba lisizwa sebevalwa amavisa. Ngiyamangala ugawule sesithi khona uyayinyanya iAmerica ibulala abantwana. Mina engikhulumayo la ukhulu wami wabulawa etsholotshole asilazi ithuna lakhe but uyethola ugawule ekhuluma unganto awuquthile. Thina sikhala ngeZanu yasiqedela izihlobo zethu yazi ugawule yanginyanyisa njani. Kuyini okucutshungulwa ngeZanu PF? iZanu PF yayirepha ogogo bethu ibatshisa ibabulala. Namhlanje abanye bathi ye ubhururu hamba jike begodini elinje lethuna ngabalazi kuchubungulwa ngubani kuZANU-PF kawulungasinyanyisi thini
Studio 7 ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo gawulela aba labo mthuli wonke labo izani yonke jikelele uyabona ngiyamuzwa ugawula uyalwa ngento enzwe America right America ibulala abantwana abayeGaza abathwa bona bale nhliziyo yini yazi ngiyafisa ukuthi ngawathwa lokho okwenziwa i-Israel khona ePalestine ngawuthwa kuyatholakala ithuba kuthiwali lizwe lingasenzeka kube lula ilande bona nje ikhabinethi yezanu yasahlanganisa imihlanu yabo yobusuku yomnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlela nokuthi bebidlize ne-TPC bengabochabanga labo uphugeni bonke nje ukuthi kuyatholakala umuntu olamandla e-Israel evele bathela ibhombo bonke befe bonke bonkanti bezanu laba abanenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zivutha amalanga okuthiwa besole i-America bengabavele bezibolele bona ngokwabo izandla zabo zolile zigcwele igasi abantu bachiswe edibi ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwe amalanga ukuthi sibele South Africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabo besuthi athi singayindawo ngathi bengafa abantu bezanu bonke nje zakugaleza
hayi mahlabezulu linjani hayi ibhajekthi yabomncube le ebandla lakhe libusayo le hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelas ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilile bona sebafuna ukubathathela imali zabo hayi madoda kehlula ngombuso lona bomncube lapho hayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo jelas abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthena basena choice ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa imali eziningi eziyabaleka ziyatshontshwa imali yamabhiliyoni namabhiliyoni isekta nayikhipha imali ikhawuntwa lo namatriliyoni kukuku isekta kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo ukuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele imuli zabo lina lihluleka ukubasiza kodwa selifuna ukubasesha ezikhwameni hayi madoda udodi lo siwuzwa kuleli lizwe la uze umuntu agijima uvota ebandla elibusayo lezanu akhulula ilizwe ukhululane libulala abantu kangaka ukubulala abantu kubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
babuchaba ngento elibusolelayo nakalima ningamsola ngobuningi bantu besenhlelani lisuke emaqandi esibhedlela bawumele lizwe kona lingavumi ezinye izinto lingathi funapha iZANU-PF usigogele lani yezinto ezihle uchaba ngurayithi sincindezele vele from kachana
Studio 7 nomathikitha kathi sizokhala kusizwe ngubani na nxa amachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi esabakhethelayo sabavotela kuphela sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe leyo kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze le nto eChina siyafa ngothuli lapha ewan siyafa ngamalungs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela yona inhlangano sayivotelela yona le ukuthi isiphathe ngalindlela sithumela amachina azosibolala ngedust ngathi siyakhuluma kuphela sibulala manxa siyakhuluma singazwakala ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha lo okhuluma yabo
Studio 7 hey ya umthembo kumayo hey intimo babo gavula muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatisa nje sivule amasanshinzo folo masrika kanti manje mayekwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo ku-PF ngababe ngabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabula etsholotsho bakhala ngayo ukuthi ubantshontshela inkomo untshontshela izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu orayithi nalowo ngumuntu ongakhomenta sibili into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje kananhloni nxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi ubantshontshela inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo nalowo babuchuma othi indaba leyo ukuthi abantu batekiselwe imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti i-government yangkhona injani sibile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi government ezanu-PF hayi sarendi hayi asazi nanizobona ngukhulu
Studio 7 livuka njani ndivuka njani Studio 7 heyi kunzima emhlabeni heyi ngizwa lo baba ugawule lo ukuthi yena kwenziwa i-America kubuhlungu kakhulu kubo Israyeli le ubona into eyenziwa i-America e-Israyeli le into eyenziwa i-background ke emandebeni ebantwini bakube eduze lapha uthini ngayo yamphatha njani yena kuzwa into esekudeni lezisonantu ubuhlungu kulo ukuthi azwela abantu bakibo laba ababulawa yiZANU-PF akanamanhlone umuntu omdala
linjani ku-Studio 7 linjani lonke kuzindawo Uganda. Yazi bantu be MRP liyangikwatisa kabuhlungu kabi. Liyangikwatisa into elikhulumayo vele yi nonsense yodwa nje. Nonsense. Likhuluma ngani? Kathi why lina ligxeka ICC every time? Ligxeka nxa kutheni? Ligxeka nxa kutheni? Lifuna benzeni? Why lina lingabambani lesi ICC likhiphisa iphepha? Why? Ligijimele ICC, ICC, ICC iyenzeni, iyenzeni? Ake liyekele ukunyanyisa mani, liyanyanyisa.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lePhalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotshwa kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayeyiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga, kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Dan Moyo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga. Abantu bazama ukulwisa izanu and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo kuseZimbabwe? Bekungenzakala yini lokho? Njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lona lelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhitshwe?
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama-recalls ayenziwa nguChabangu. Lama-recalls, according to uChabangu, enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu. And so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho ku-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni iZANU-PF ingathola two-thirds majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics singathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-TCCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo. Hayi ke sizigqiba lapha ezekuseni. Mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa 7:30 na Oliver Lelisa yo Muntunga Milinkumo.